Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami othandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa lo nkosazana Otilius Landa obona ngeziphathelane labesifazana kwinhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association. Sicubungula ingxaki ezibhekane labesifazana kuleli dolobho.
Ngingathi nje kuvikela le edlulileyo sithole imbiko evela kumasipalata kusithi council wakobulawayo esithi sesibuyela njalo ku-72 hour load shedding ngokuthi sesisiba lezinsuku ezimbili kusiya kwezintathu singelamanzi. Sivele sisesimeni samagesi, amagesi intambo ziyatshontshwa ukubiselwa kwangikhona kube nzima. Osokwenza ukuphila kwabomama kube nzima ngoba sesibuyele esimeni sokuthi siyedinga amanzi, siphinde siyedinga impuni. Ikanti bekulula masindawo okukhanyisa, siswele kuphela imali yokuyathenga ukuthi sipheke. Kunamalokithi lezindawo sibili asebenze isikhathi eside kakhulu bengelamanzi. Njalo ekubuyeni kwawo ebuya ukuhamba insuku zenezi-72 hours, amanye angikhona abuya vele engahlanzekanga engcolini. Okwenza njengezakhamizi sibe lokwesaba okukhulu ngoba sike sawelwa luhlupho lwempilo zabantu ezalahlekayo eluvizi labantu ababanjwa imikhuhlane yesihudo kumalokithi ethize koBulawayo.
Uhlupho lolu luthinta njani kakhulu abesifazane olokusilela kwamanzi lamagesi?
Umama wonke indaba yamanzi lendaba yamagesi imthinta kabanzi ngoba umama enguye umgogodla wevuma. Ma kungela manzi kukhangela umama, ma kungela magesi umama nguye omele abone ukuthi uzadinga ngaphi imfuni. Okudala ukuthi omama becine bevasa izinto ezingekho emthethweni, amakhepha adala i-pollution phakathi komkhathi, okwenza sine futhi sisiba leminye imikhuhlane ememethekayo. So umama wonke usebunzimeni ngalolu hlupho olukhona. Njengenhlanganiso emela izakhamizi sihlezi sikhulumisana layo njalo nje i-council kusukela nje udubo lwamanzi ngisho langaphambilini lakakhesi lo zesa sike sathintana laye kakhulu ngoba sokulo hlupho kakhulu. Ukuhamba kazesa kuyenza kube mnyama lokubanjwa kwenkunzi ukhule phakathi kwesigaba.
Ngaphandle kwalokhu ungathi kukhona yini futhi uhlupho olubhekana labesifazana lamantombazana ngalesi sikhathi izikolo zivuliwe lange-COVID-19?
Ku-COVID-19 kuba nzima kakhulu. Wonke umuntu kumele avonele ukugoqela amamaski, ama-sanitizers. Uyithola kuphela uthi uyithele ma ufike kumbe endaweni zempilakahle. Kodwa kuba nzima kakhulu ngoba ngokumemetheka kwalomkhuhlane kwenza yonke into evikela lomkhuhlane ingabambeki ngentengo ezitolo ngoba wonke umuntu uyabe sekhangelela ukuthi yinto ozayithenga ilokufuna ungafuni. Okunye esikukhangeleyo khona nje izinto ziyadula. Ukuphila nje khona akusekho lula ngoba ivele yona le misebenzi ingekho. Osokudala ukuthi kube lokudlwangudlwanga okuningi phakathi kwamagoma esingathi i-gender-based violence ayithi yathela emagumeni ngomume esesiphila kiwo ngoba sesifuthene walindawo singelanto esiyenza.
Abantu bayabhalisela yini ukuvota labo abathi bafuna kuguquke isimo esikhona?
Ekubhaliseni ukuvota kulohlupho thize wona nje ama-centers angikhona inxele iseceleni. Okwenza ikakhulu nxa sikhuluma ngokuthi siyebhalisa ukuvota ithi thina omama uzacabanga kumele uyephandela abantwana uphinde udinge imali yokugada usiya khona ngazo le ndingi lezifika zidingakala ikakhulu ama-proof of residence kupha abantu abangazithupha. Eke sifisa ukuthi nga ama-centers ayehliswa alethwe phakathi kwezigaba lapho singakazi khona sisikwanisa ukuvuka siye khona. Lezithupha zithatheke lula kungabi le nani elivunyelwayo ukuthathwa elinye lingakwanisi ukuthatha ngoba kuyabe kunabantwana okumele beye esikola bafuna ukuthatha izithupha. Ngezithupha ezingeke zilahleke kwenza impilo ibe nzima kakhulu.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Otilius Landa okhokhela ugatsha oluphathelane labesifazana kwinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo olufanayo oluphathelane labesifazana. Nilami usithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.